waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 29 kunqabakazi 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
I have appointed a 7-member commission to inquire into the post-election violence of the 1st of August 2018.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhethe ikomishini ezakwenza uphenyo phezu kodlakela olwaba khona ngemva kokhetho olwabulalisa abantu abayisithupha.
Ukuze senelise lesi sifiso, uhulumende uthethe isinqumo sokuthuthukisa inotho yomhlabathi eyiyo yezinye zenhlelo eziqhakathekileyo.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi intuthuko yelizwe izavela kuhlangothi lwezokulima, ngakho uthi kumele luthole usekelo lwemali. Inani labantu abafele engozini zomgwaqo liqongile okwethusayo lonyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhethe ikomishini ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Halema Motlanthe ukuthi yenze uphenyo phezu kodlakela olwaba khona eHarare ngemva kokhetho olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshulwa ngamasotsha. Ikomishini le ilamalunga ayisikhombisa, njalo amanye amalunga ayo agoqela isizalwane sakwelebhilitane eseNigeria leseTanzania. Amalunga ayizizalwane zeZimbabwe abalisa umnumzana Lovemore Maduku, yena onqotshwe kukhetho olwedluleyo njalo ofundisa e-University of Zimbabwe. Unkosikazi Charity Manyeruke laye ofundisa e-University of Zimbabwe njalo eyaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF, kanye lonkosikazi Vimba Inyemba, yena owake waba ngumkhokheli wenhlanganiso yamagqwetha iLaw Society of Zimbabwe. Abanye baya kusola ukukhethwa kukaMaduku loManyeruke. Umnangagwa uthi ikomishini le izafungiswa ukuqala umsebenzi wayo ngeviki ezayo, njalo uthi umlando wayo omqoka ngokudingisisa ukuthi ngobani abaqala udlakela olugoqela ukutshiswa kwezimota kanye lokugqekezwa kwezitolo. Uthi izahluza njalo udaba lokungenela kwamasotsha lamapholisa ekulwisaneni labasekeli be-MDC Alliance abacatshangelwa ukuthi yibo abaqala lolu dlakela. Kodwa ingcweti kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi umlando walikomishini omqoka ubumele ube ngokucwayisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha lokuthi athunywa ngubani.
Ye ngizwile kahle ukuthi ama terms of reference imilayo yale commission yipi. Ungayihluza kahle yonke usukusela kweqala usiya kweugcina, uzobona ukuthi uphenyo olukhona lomkhankaso okhona ngokwethesa abamabandla aphikisayo icala, amabutho lamapholisa lalaba ababathumayo ukuthi bayolimaza kumbe bayobulala abantu abaphenywa. Akula mkhankaso wokubahluza ukuthi ngobani njalo babekwenzelana abakwenzayo. Imilayo yale commission isegcekeni ukuthi ku-investigatewa abemabandla aphikisayo labantu laba abasesitaladeni bebonisela bebhikisha ngokwakusenzakala ngokhetho. Ngakho yikudlala kwesikhathi sabantu, yikudlala ngalabo abashonelwe izihlobo zabo, lokudlala ngelizwe leZimbabwe.
Uthi umnangagwa ikomishini le izakhangela uzoza lakho konke okungaba kudingakala ukubana ikukhangele mhlawumbe ukubulawa kwabantu libutho ukuza buya khonapho awukuboni njalo
hayi mawungabala imilayo yale commission ukubulawa kwabantu libutho sokuchasisiwe bathi bona kuzophenywa ukuthi kuyini okwadala ukuthi ibutho lize lenze elakwenzayo akula mbuzo othi bona yindaba ibutho lenza lokho okuthi ukuthi sebeqedile ngokwenziwa libutho sebesiya kulabo abenziwayo abayibo abalinyazwayo ukuthi beze belinyazwe kwakutheni akula mbuzo owodwa kumbe umlayo owodwa wale commission oqonde ukuphenya ibutho ukuthi lasebenza njani njalo lathunywa ngubani njalo lalikwenzelani lokho elakwenzayo ungakhangela bebutho lalabo ababathumayo abakho kulolu phenyo abakho ecaleni njalo indaba yabo kayidingisiswa ukuthi benzani njalo bekwenzelani ngakho yikho ngithi ngamafishane kudlalwa ngabantu bezimbabwe kudlalwa ngomhlaba la
Yona li komishini uyibona njani nxa sikhangela amalunga ayo?
Amalunga ayo engabe ngabantu abanye abahlonishwayo abazakalayo babunkomo kodwa okwenzakalayo lapha ukuthi ikomishini ibanhle ngokulingana lemilayo yayo a commission is as good as its terms of reference singaze sithathe uJesu umntana nenkosi simfake lapha akula msebenzi omuhle ozawenza ngoba ama terms of reference lemilayo yale commission ikhombe entshonalanga khona kumele kuyiwe empumalanga
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukufungisa abasekeli bakhe kusasa ukuze baqalise umsebenzi. Ngemva kwalokho uzasuka elizweni elubhekise kwele China. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi intuthuko yelizwe izavela kuhlangothi lwezokulima. Ngokunjalo uChiwenga uthi kumele lolu hlangothi luthole usekelo lwemali kubosomabhizimusi beZimbabwe kanye labaphandle kwelizwe. Kubika uGibson Bebe.
Uhlangothi lwezokulima lubonwa njengensika yentuthuko yenotho yeZimbabwe njengoba luyilo olutholisa abantu ukudla elizweni kanye lemali yaphandle kwelizwe evela ekuthengiseni izilimo ezinjengochinda legwayi ekhuluma emhlanganweni wabalimi labo somabhizimusi bamafektali owe agribusiness eHarare uChiwenga uthe ukuthuthuka kohlangothi lokulima kulungele abamafektali ngoba kulapho abathola khona okokulungisa ngakho impahla emafekitali kusivuno sabalimi lokhu kungemva kokuba ilizwe lilahlekelwe imali eningi iminyaka yonke abamafekitali besiyathenga izilimo ezifana lophoko umumbu lenyawuthi kwamanye amazwe ukuze bachole balungise ukudla kwechenele emafekitalini
Ukuze senelise lesi sifiso, uhulumende uthethe isinqumo sokuthuthukisa inotho yomhlabathi eyiyo yezinye zenhlelo eziqhakathekileyo ekweneliseni isifiso sika 2030 sokuthuthukisa inotho kaZulu ngokugcweleyo.
Uphinde wathi ukuze kube lesivuno esingcono kuzamele kuguqulwe amanye amasimo ukwenzela ukuthi umuntu wonke abe lethuba lokulima ethi uhulumende uphatheke kubi ngodaba lokuthi kulabanye abamapulazi amanengi ngesikhathi abanye beswela yona insimu eyodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende wayengumongameli Robert Mugabe ngo-2002 lapho okwahluthinelwa abamhlophe amapulazi abo abelwa abantu ngendlela engaqondanga umsebenzi wokulima elizweni wahle wonakala kanye lenotho yelizwe
The other critical issue is the country's agricultural sector, is the demand of farmland.
Olunye udaba oluqhakathekileyo olufanele lungisiswe kunotho yomhlabathi kuleli yikwandelwa kwendawo yokulimela. Ngalokho uhulumende uphatheke kakhulu kuhlelo lokukhangelisisa inani lensimu zokulimela ejonge ukuquma zibe ncane ezinye insimu ezinkalakatha.
Umnumzana Davidson Sakala esakamuse Harare wamukele ngenjabulo amazo omsekeli kamongameli welizwe la.
Hayi thina sithi ukhulumende akalungise sibili sibone ukuthi iningi labantu liyathola umhlabathi. Kudube silalo ukuthi umuntu oyedwa sebonakala elensimu ezimbili. Thina sixotsha abalungu sasikhangelela ukuthi siyathola lathi sibili mhlabathi lo, hatshi ukuthi umuntu oyedwa sesiba lensimu ezimbili thina iningi labantu singelawo umhlabathi loyo. Yinto enhle ngiyibonileyo eyenziwe uhulumende lapho.
Uhulumende uthi yena uzaqhubeka ngokuhlawula abalimi abamhlophe abalahlekelwa impahla kanye lezifuyo ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000 olwalugoqela ukuthatha amasimu kodwa ethi kasoze ababhadale umhlabathi ngoba wawuvele ungowabensundu. Amanye amazwe anjengoba America le-European Union bethesa uhulumeni weZimbabwe izijeziso zomnotho ngemva kwalolu daba lomhlabathi eminyakeni edluleyo besola ukuphathwa kubi nokuhlukunyezwa kwabanikazi abamhlophe behluthunelwa impahla yabo kungelanhlawulo. Umnumzana Leo Maphosa uthi uhulumende uqondile ukuthi angabhadali umhlabathi ngenxa yokuthi abamhlophe babevele bewuthathele abansundu labo ngodlame.
Lapho ngibona ngani uhulumende yenza into e-right ngoba singakhumbula ukuthi iland le yathathwa njani. Iland le yathathwa kubulawa abantu abamnyama, abantu babebulawa kukhanyelwa ukuthi ngumuntu omnyama mbene umuntu olikhiyo. Khathesi thina sithi thina iland yethu sesiyithatha. Sithatha njalo sesibhadala ukudevelopha abakwenzayo eplazini lona lelo, akula problem.
Umbukiso wezokulima lokuthengisa weHarare Agriculture Show uyaqhubeka njalo uzaphela ngomgqibelo abalimi abaningi bekhala ngemali lendawo zokuthengisela izilimo zabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhloko kahulumende wakweleBhilitane unkosikazi Theresa May uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulomlando oqhakathekileyo wokuvuselela ilizwe ngokuhlonipha amalungelo oluntu kanye lokuguqula imikhuba lemikhutshana emibi yayizolo. UMay wethu le amazwi la ekwele South Africa izolo. Wengeze wathi ukukhethwa kwekomishini ezaxwayisisa ukubulawa kwabantu libutho eHarare linyathelo eliqakathekileyo kakhulu. Unkosikazi May uphakathi kokwethekelela amazwe amathathu aseAfrika abalisa yona iSouth Africa, iNigeria leKenya. Sibuze incwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ukuthi uthini ngamazwi kaMay la.
Kubonisa ukuthi usezinikele ukuthi kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBrithani. Kodwa ke njalo uyananzelela ukuthi ngeke kube ubudlelwane obusuka kuhambe nje kungazange kwalungisiswa lokho okunye kwakonakele emuva lokonakala khathesi. Usathanda njalo ukuthi kakulungisiswe indaba zamalungelo abantu. Kodwa njalo siyananzelela ukuthi iBritani phela siphumile ku-European Union sidinga amazwe ayengaba lobudlelwane bayo kakhulu laya engaphansi kwayo phambilini. Ngakho-ke singayekethisa kancane kwezamalungelo ukuze kulunge kwezomnotho kulungele layo njengeBritani.
Amanye amazwe angentshonalanga alubana iBritani ithe yakhangela eceleni yadlelana kuhle leZimbabwe. Singabona amanye amazwe yini afana laboMelika la lawo aku EU landela unyawo lweBritani.
Yebo, ku-EU bangaphangisa ukulandela unyawo lweBritani ngokuba vele ungakhangela amazwe lawa ayesibusa kudala. Lokhe kulandelwa yona liyana nhlelo lokuthi ngubani wayephethe. Nxa kule nkinga ye-Ivory Coast kumbe eMali kumbe kwe-Niger kukhangelelwa kuFrance ukuthi isho ukuthi kuyadlelwane kumbe kakudlelwane. Nxa kule nkinga e-South America kukhangelelwa kuSpain ukuthi isho, eMozambique, e-Angola kukhangelelwa kuPortugal ukuthi isho. Basalandela khona lokhuyana ukuthi ubani uyasela ukuthi kuhanjwe njani. Ngakho-ke iNgilandi ngazithi yona hhayi kasidlelanini kahle leZimbabwe kubala kho ukuthi bakulandele. Kodwa ungaya eMelika kuzathatha isikhathi ukuthi kube le mkhubo liyana ngokuba ithanda ukuthi i-foreign policy yayo ihluke kancane kule yase-Europe, izenzele yona okwayo ekuthandayo. Bangangaphangisi ukuthi basibabe lobudlelwano obuhle leZimbabwe.
UMnangagwa ungathi ukhanya ezimisele yini ukulungisisa ubudlelwano lamazwe lawo?
Umsebenzi wakho umncane kakhulu, ulula kakhulu ngokuba ulandela umuntu obemubi kakhulu 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 emhlabeni obehlambalaza amazwe angaya ku-United Nations aye ku-AU aye ku-SADC alande nje ukuyahlambalaza amazwe ngisho uMgabe. Ngakho-ke amazwe amaningi abemeasure emlinganisa emkala bekhangele uMgabe. Angaguqula nje kancane izinto bamthatha ukuthi ungumuntu omuhle lanxa engenzanga izinto ezibanzi eziningi ezilungileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Inani labantu asebefele engozini zomgwaqo eZimbabwe liqonge okwethusayo lonyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Ngomnyaka ingozi zomgwaqo zidala indleko yezigidi ezedlula amakhulu amane zamadola $406 million ngokulungisiswa umonakalo odalwa yizo, njalo le nani labantu abafela kizo liqonga minyaka yonke. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Traffic Safety Council of Zimbabwe umnumzana Tatenda Chinoda uthi lokhe liqonga inani labantu abafela engozini zomgwaqo njalo bezama ukukulungisisa.
Last year it was around 800 deaths by end of June. Now it's 1.1 something deaths by end of June, same period.
Singakhangela okwenzakalayo sibona ukuthi ngesikhathi esifanayo nyakanye lalonyaka, nyakanye sibe lokufa kwabantu abangamakhulu athoba minwempili 800 lohlangula. Lonyaka sesifike kubantu abayinkulungwane elekhulu abafele engozini zomgwaqo ekupheleni kukahlangula.
Umnumzana Edward Afumaneyi ngumtshayeli oleminyaka edlule ngamashumi amabili esebenza njengomtshayeli, okwamanje esephathisana labe Traffic Safety Council. Yena-ke uthi kuyadanisa ukuthi abatshayeli abasana anzi imthetho yomgwaqo.
Our drivers are perishing because they want to compete on the road. Once they are overtaken behind the vehicle, they
abatshayeli abachiyane lomkhuba wokugijimisana lokuncintisana emgwaqweni ngoba iningi labatshayeli bethu bacina besifa ngendaba yokugijimisana, kubenza betshayelele kwezinye izimota. Nxa usiya ikhadoma njengomzekeliso, yazi ukuthi ikhadoma iyala ilokho ikhona lapho ekhona, kodwa wena ungalahlekelwa yimpilo yakho.
Kunsukanesanda kwedlula amabhasi amabili awe-Ajax atshayelelana eduzane ledolobha leMashingo kwafa abantu abayisikhombisa. UChinoda uthi bona sebekhethe ukuqinisa imfundiso yokudingakalayo ukuze kuvikelwe inani elikhulu labafele engozini zomgwaqo.
We are mounting a stop road deaths campaign. There has to be people driving the movement. This is human capital. We must not lose human capital on our roads.
Lonyaka siqhakathekisa njalo sifundisa uZulu sikhuthaza ukuphela kokufa kwabantu kungozi zomgwaqweni ngoba abantu beyibo abaqhakathekileyo kuntuthuko yelizwe.
Abe Traffic Safety Council of Zimbabwe bathi ilizwe lilahlekelwa izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola $406 million ngomnyaka ngenxa yengozi zemgwaqweni ezivangela imfa yabantu, ukuchabalala kwempahla lokulimala kwabantu asebisala sebegogekile. Eyimali eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini senzuzo yonke yelizwe i-GDP. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba isilinganiso esedlula amajumi atobaminominye ekhulwini 94% sengozi zonke lezi sibangelwa yikuphosisa kwabantu okufana lokutshayela umuntu edakiwe, ukuhamba ngesiqubo esedlulisa amalawulo, ukusebenzisa umakhalekhukhwini umuntu echayela lokuqabana nje kwabachayeli emgwaqweni okuthiwa yi-road rage. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ku-Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum, namhlanje sixoxa labasemazweni besipha imbono yabo ngabakukhangelele kuhulumende omutsha. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso ezizimeleyo iveza ukubana inani labantu abafela engozini yezulu lesavunguzane ele Hurricane Maria kwele Puerto Rico lafika kunkulungwane phose ezintathu, hatshi amachomi ayisithupha kuphela akhulunywa ngosibalukulu waleso sabelo. Imviyo lebutho lomanyano wamazwe abensundu elisebenzela kwele Somalia selisuse amasotsha alo enkundleni yemidlalo eMogadishu Stadium ngemva kokuyihlutunela amalwa ecasha esiMoslem edlulisa amalawulo. Umphathintambo wezemidlalo kwele Somalia wamukele ngenjabulo lelinyathelo. Lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Alex Ndebele yena ohlala kwele Bhilithane.
England lapha seneminyaka engu-21.
Okokuthi isikhathi sonke sona leso osihlezi khona ngapho, ubona njani impilo yakhona nxa uqathanisa lekhaya?
Impilo yalapha yimpilo yokusebenza, abantu sebesebenza kakhulu okwedlula amalawulo. Sesike sabona ukuthi sekube nezimfa ezinenye ezibangelwa yikhonokho ukusebenza kakhulu, abantu sebebulawa yi-exhaustion lezinye izinto ezinjalo. Impilo yalapha ngibona ukuthi abantu sebeyithatha ngokuphanga kakhulu ukuthi basebenzele emuva. Ngakho-ke ngakhonokho-ke sekubangela ukuthi abantu bagcine sebesedlulisa amalawulo okusebenza.
Baphila njani abantu? Bayahlangana yini endaweni ekubuthwana kona kufana le mitshado lokunye okunjalo? Njalo nxa behlangana baxoxana?
Hhayi, abantu bayahlangana kakhulu sibili emtshadweni. Ezindaweni eziningi siyajabula sihlangana ngemtshado, kuhlangana emachechi. Abantu bayaxoxa sibili, kodwa uzathola ukuthi abantu uma behlangana bakhumbula emuva sonke isikhathi, baxoxa ngemuva, bakhumbula ekhaya. Abantu baxoxa ngomumo wambangazwe ekhaya ukuthi izinto zihamba njani nokuthi izinto zizaqhuba kanjani, ngoba abantu bakhathele, abantu bafuna ukubuyela emakhaya bayephumula. Abanye vele ngabantu sebezafika ku-retirement, abanye ngasebefikile njalo sebelungiselela ukuthi babuyele.
Manje-ke bakhona labo asebelemuli khona ngapho, abantwana abanye abazalelwe khona ngapho, asithi lawe nxa ule 21 years ukhona ngapho enqanye nqa kuyikuthi waba lomntwana ufika uyabesele 21 okukuthi ubona abantwana abanjalo bengavuma yini ukuthi baye ekhaya abangalaziyo
ubona lapho uyichaye kuhle ekhanda ngila abantwana bawu 2 engibazalela omunye ule 20 years omunye ule 17 years so ke abantwana laba uyabona nje ukuthi hayi nje ukhuluma ngekhaya abalithakazeleli ikhaya lelo khuluma ngalo sebevele bebona impilo yabo ikhona apha eNgiland abayibona impilo eZimbabwe okunye futhi okuvangele khonokho ikuba inews manje iphuma bebona konke okwenzakalayo ikho kwenza khonokho ukuthi bengabi lokukhwabithe kufuna ukubuyela ekhaya
pho manje kuzathiwani nxa ukhangele wena asithi lo mhumo uguquke ekhaya khona ngale imisebenzi itholakale lokunye okunjalo ubona ungani abantu bonke bazabuyela
hayi ekubuyeleni sibili angiboni ukuthi abantu bazabuyela mntakababa ngoba abantu bafuna isecurity isecurity yinto eqakatheke kakhulu ebantwini bafuna ukuthi bazi ukuthi ma behamba lemuli zabo abantu bazaba ne-security ukuba lapho nxa behlezi abasoze bathole ukusinyezwa that's one of the things la nxa kumbe bayahamba bahamba lemuli zabo lebantwana labasebenzele lapho abantwana laba bazathola naye imisebenzi khona le khaya ngakho-ke ama-opportunities la akhanya avalekile nxa sikhanyela ekhaya singazi njalo ngokuthi kathesi sekube le impumela ukuthi le enye iZimbabwe lesingenile ekhelwa ngumnumzana uMnakagwa ukuba izasiphathelane kodwa le siyibone le iphethwe ngomgabi ayisakibe lama-opportunities abangabantwana abanye abantwana abazalelwe ekhaya asebelama-40 years abayazi i-payslip
umnumzana Alex Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe luthumele osomabhizimusi beZimbabwe abasacathulayo kwele Botswana ukuyaphatheka kumbukiso weBotswana Consumer Fair oqale ngomvulo. Kubika uMartin Ngwenya.
Abaphatheka embukisweni oweBotswana Consumer Fair ngabula amankampani asacathulayo aphakathi laphakathi labazisebenzayo belungisa impahla ngezandla eyenziwa ngezikhumba zenyamazana ezitshiyeneyo kanye lokunye. Ugatsha olubona ngezokuthenga, ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa amafekithali olwe-trade and industry yilo oluhlawule indleko zokuthi abamabhizinisi asakhulayo bezobukisa eHaboroni. Unkosikazi Evelyn Musakasa ungomunye obukise impahla etsheneyo yena elungisa ngezandla okugoqela ukweluka uchasisa ngoba hamba ngakho
hamba ne-Ministry of SMEs sibuye lama products wethu ama pro mina ngiyenza i-wood ama bowels lama salads ngiyenza futhi lama doily lama tablecloth lezigqoko zabantwana
uthi uyajabula ngabasebubonile lokhe umbukiso lo wavulwa ngomvulo kuthembisa ukuthi bazathola ibhizimusi ngempela
khangelela ukuthi sithole ama-customer lapha eBotswana singathola ama-customer sithole ukudlelana okuhle ukuthi sibuye every year la sizobathengisa izinto zethu labo lathi tenga okwabo esimthandayo siyenze i-relationship e-right la sibona kuhle kakhulu ukuthi sizwanane labantu baseBotswana layo i-ministry yethu siyayibonga kakhulu
uqhubeke esithi usethola abantu abatshengise ukuthakazelela impahla yakhe bethokoziswa ngabasekubonile
ya kathesi baya inquire ama-product wethu abanye bathi baya ubuya abanye bayabona bafaka ama-order ukuthi bafuna lokhu nalokhu njengami kathesi angithi uyabona ukuthi ngiyeluka la sengiyitholile i-order
umnumzana Innocent Tsumbunu wenkampani enza isigqoko zemisebenzi emgodini uthi layo uyajabula ngakubonayo lokhe beqale ukubukisa ngomvulo
Botswana. We are finding business very, very good here. The people are very, very interactive.
Ebhizimusi inhle. Abantu bayabuza ngesikwenzayo, kukanti abanye bafuna ukuthenga. Sithemba ukuthi kusiyaphela umbukiso siyabe sesithole abaningi abathengayo.
Umbukiso omkhulu weBotswana Consumer Fair wenziwa mnyaka yonke njalo yiwo umbukiso wamabhizimusi omkhulu kweBotswana. Uphose ufane leZimbabwe International Trade Fair njalo lawo ukhanga amabhizimusi aphuma.
Siyabonga jaha Oliver Lelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.